kuyinto enhle ukubana athembise abantu kodwa ungakukhangela okuhlekisayo ukuthi kanti njengoba esefika ekuphetheni kokugcina kwekampeni yakhe ubehamba ethembisane abantu kodwa uma ethembise umnotho onzinzileyo ethembise ukuthi uthikisa impilakahle yabantu simtshayela ihlombe.
Yebo, uChamisa usethulile imanifesto yakhe kodwa siyabona ukuthi iZANU ithi kayisoze yethule imanifesto yona ngoba ithi imsebenzi kamongameli Mnangagwa iyazikhulumela. Ungathini ngalokho?
Lokho kwenze iZANU lenze ubuntu ngoba izethembiso hayi selithembisile. Belithembisile sibili lathembisayo kudala siba le-blueprint eziningi kakhulu. Okunye engxenye okwenze bangabelayo kathesi yikuthi akusela muntu ongababhalela. Siyakwazi ukuthi umuntu oyababhalela ngumfokamlevu. So umfokamlevu njengoba engekho babe sebecasha ngokuthi imisebenzi kamnangagwa kodwa emuntwini sibili ophila ikakhulu kulomkhono welizwe lemandebeleni. Ngiyibhode, ngiyengifika eGwanda, ngiyengifika eCholocho, ngiyengifika eLupane, ngiyengifika eNkayi. Hayi, angiyiboni imisebenzi yangkhona ngoba kula mgwaqo kade singangena uFalls Road. Izingozi zodwa ngenxa yomgwaqo ofileyo, ungangena usiye eCholocho, i-distance okuzihambe nge-1 hour 30 minutes ihamba 4 hours. Ungaphuma ngomgwaqo wenkayi i-158 kilometers ihamba 5 hours. So mbona ngazathi uma kungathiwa uMnangagwa evotelwe ngemisebenzi yakhe emuntwini ophelele ekhanda bekungala sizathu sokuthi emvotele ngaphandle kokuthi umvotele nje ngokuthi uyamthanda kodwa ngemsebenzi hhayi ukumehlula umuntu kamlimu kumehlule uzehlulekele sibili ukuthi ngaphandle kokuthi abamvotela baye bethanda ibandla kodwa uma siya ngemisebenzi hhayi kangikhulu ukuthi laye uma ungambuza ngiyakhumbula laye last year ekhulume sithi hhayi lingivotele laloba kungekho esesikwenzile ezitholwe ngakho umlomo kodwa lisivotele. So kangikhulu ukuthi abathi evotele ngemisebenzi bayibona ukuthi yiphi leyo msebenzi akula nto ayenzileyo.
Umkhokheli we-MDCT uMnumzana Douglas Monzora sibona ukubana usephumile kulolu khetho ekhala ngokuthi kaphathwa kuhle yiZimbabwe Electoral Commission. Ukuphuma kwakhe lokhu ubona kuphathisa iZANU, kuphathisa i-CCC kumbe awubone kuletha umahluko?
Ukuphuma kukababa uMonzora kulezinto okuzithoyo kusho ukuthi ungenile amathuba akhe wawabona engekho kungabe kungokunye kwangikhona ngoba sibona abantu odelabo iningi labo baphuma bajoyina iZANU kumbeni kuyabe kubonisa ukuthi i-playing field ayikho fair. Kangikwazi ukuthi isizathu sakhe esibambekayo kakhulu yisipho ukuthi vele ungenile sebonta amathuba akhe mafitshane njalo ngemva kokulahlekelwa ngabalandeli kumtshengise khona ukuthi hhayi akula ngenye indlela azanqoba ngayo kumbeni kuyabonisa ukuthini lawothi ekhangele wabona ukuthi i-playing field izekhe ekwenzayo kumbeni okudingakala ukuthi abantu bethole amathuba afana ukuze bencintise kabakuphiwa.